sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-3 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le-CCC uMnumzana Job Sikala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe icala lokumhlamukela njalo ibangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu.
Hachi kunenge esikwenzayo okwazakala ngabantu lathi kunje singama victims u president ay victim konke sisenzeni sizamile.
Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bemandla lezanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokho kuvezwe ngumfanekiso we Al Jazeera bekuzakwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo.
5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa ifidelity ingasetshenziswa lokhu esikubona ukusetshenziswa iyenelisi ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa e-Lawyers for Human Rights le-Skalbrini Center for Cape Town sezisungule uhlelo lokumela zonke iziphepheli labadinga ukuphephela kwele South Africa abazithola sebebotshwe ngamapolisa.
Kanti-ke kumele aba-aplayelayo ama-asylum banikeze ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli webandla le-CCC uMnumzana Job Sikala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe icala lokuthi selimhlamukele labangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu. Iphephandaba leThe Standard lithi lilobufakazi elibuthole ejele leChikurubhi lapho uSikhala sevalelwe kwenyanga ezedlula ezilitshumi encitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Leli phephandaba lithi uSikhala uveze ukuba inkokheli yebandla angayibethanga ngamagama yesaba usekelo alalo yikho ingafuni ukuthi aphume ejele. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi amazwi la awasiloqiniso.
Asithandabuzi Mahlabe Zulu ukuthi abantu abafuna ukubhidliza ibandla labantu le-elenu i-Citizen Coalition for Change sebeqalisile ukwenza amacebo okuthi sibe le-division. Sebebhala besithi Honorable Sikhala usethengisiwe ngabanye osebenza labo abangamqambanga ngebizo. Simangale ukuthi into leyo bayibhala njani ejele sebesithi babe sewindini lapho uSikhala wakhuluma khona watshelwa ngomunye webandla lethu basebebezwa. Konke lokhu yikuzama ukuthi sihlukane njengoba sebebonile ukuthi sizatshaya intambo lonyaka. Yimsebenzi kakhulu phecelezi yama-CIO intelligence operatives labanye abalobungcitshi bokubhala babhala amanga befunza uSikhala. USikhala kasiyonkomo yomdaka, uyazikhulumela yena yedwa.
Manje lilabo na ubufakazi obukhomba ukubana kayisuye uSikhala okhulume lokhu?
Lobu bufakazi silabo yibuthi uPresident Chamisa sowazama kaningi esiyambona ngale kwezinye isikhathi abantu beprizini ngabele u President Chamisa sozowabhala incwadi ecela ekhulumisana lo President Mnangagwa ukuthi into kasikhala le yokuvalelwa eNcithi Bell iye yangisilizwe akula rule of law akukhangela ukuthi kungakhulunyiswa kwenzela ukuthi usikhala iphume u spokesperson webandla u advocate Mahere lo deputy u Gift Siziba baphendulile kakhulu ukuthi hathi bona bayazama kakhulu ukwenza konke abakwenzayo into esimangalisa ukuthi basole iperpetrator lo umuntu obopha abantu bahlayana sebe kamba manga besithi victim ayinanzi ubaba usikhala hathi kunenge esikwenzayo okwazakala ngabantu lathi kunje singama victims u president ayi victim konke senzeni sizamile ubusakazi esilabo ukuthi into leyabhalwa ilaba abafuna usidiliza sikhangela ukubunjwa kwe message yabo le language yabo lamazwi abo kasiyo kasikhala ngabantu abangaziveziyo ukuthi ngubani obhalileyo njalo isosi yabo isosi engalamnikazi sikujayele lokhu mahlabe ezulu into bayasiqinisa njalo ubaba usikhala lichawe lamachawe ukuthi ngabe ukhona phandle ngabe sipetcheya ngokukhampena konke lokhu kuzaswelize ngenxa yokuthi usikhala ukhala la lozulu upresident Chamisa ukhala lozulu iCC ikhala lozulu singake senze ubuthengiso obunjalo uma kufunaka amandla azuzwa ngabantu aphiwa ngabantu lokhu bahlabezulu umsebenzi wama party operatives kakhulu abavela kuZANU PF amajaha azivela kuintelligence operations yikho thina sithi akusisabisi vela silani lakho sikujayele
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekelo wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla leZANU PF abachaphazi imali yegolide njengalokhu okuvezwe ngumfanekiso weAl Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtuz umnumzana Themba kuye moyo utshele iStudio 7 ukuthi umfanekiso wedocumentary owethulwe inhlanganiso yeAl Jazeera uveze mgcenge ukuthi imali ikhona sibili elizweni uhulumende nguye nje ongafuniyo ukukhweza iholo lababalisi.
Da Teddy Chris udaba lwe Al Jazeera lu sivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera umgabe kwelinye ilanga wavuke sithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I 5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa ifidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo. Ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli.
Manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni
ngalolu daba.
Njenge athuzi udaba solu bekwe tandalala. Abantu yibo sokumele basukume bazikhangela ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili, abantu abathathu, abantu abahlanu bathola kungakanani. Ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu. Okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo, ngabantu bamachurch. Osokuzasivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwa sitshontshela. O-president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch wona la ukuze betshontshe. Asimfuni u-president otshontshayo, asiwafuni amachurch atshontshayo. Abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi. Kungenxa yani behuquluza igolide elingaka liphinde besibuze ukuthi sizayenzani? Thina njengenhlanganiso ke-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo. Umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag MyZimbabwe2 Moyo Themba kuye athuzi spokesperson.
Siyabonga Moyo Themba kuye, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-athuzi. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Inhlanganiso yamagqwetha awezamalungelo oluntu kwele South Africa eye Lawyers for Human Rights leye Scalabrini Center of Cape Town sebesungule uhlelo lokumela bonke abokuza kwele South Africa abazithola sebebotshwe ngamapholisa ngezizathu eziphathelane lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethulwa kwalolu hlelo kuza ngesikhathi amapholisa kwele South Africa esefuqa ngamandla ukungena endaweni eziningi nokumisa abantu endleleni kudingwa izigebenga, kodwa kugcine sekubotshwa laba kwamanye amazwe abaningi abangalamaphepha okuba kwele South Africa. Igqwetha lenhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, unkosikazi Eldona Mwava, utshele ixuku lenhlanganiso zomphakathi eJohannesburg ukuthi okufanele kwenziwe iziphepheli ezizithola sezibotshiwe kumbe kuvalelwa yikutshaya ucingo kunombolo ethi 0800079614 kumbe ukuthumela umlayezo weWhatsApp kunombolo ethi 0817168791 ukuze bathole igqwetha elizabamela.
We assist our asylum seekers and refugees whose applications have
siphathisa iziphepheli nabadinga ukuphephela abaqala ukuzofaka izicelo abalamaphemithi asephelelwe yisikhathi, abalezicelo zabo esezilahliwe, labafuna ukuphikisa ukulahlwa kwezicelo zabo.
Lelinyathelo selimukelwe ngezandla zombili zinhlanganiso eziningi kwele South Africa. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, uMnumzana Thwasi Ndlovu, uthi zikhona izalwane zeZimbabwe ezibhekane nohlupho lokuvuselela incwadi zazo zokudinga ukuphephela kwele South Africa. Uthi laba bantu uthola besesaba ukuya emaofisini ogadalwe indaba zasekhaya ngoba abanye bebatshela ukuthi akulaphi eZimbabwe. Uthi njalo ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe kathesi sikhathi lizwe lilungiselela ukukhetho kulakho kubangela ukubaleka kwabaningi elizweni abangazithola sebesizakala kakhulu ngohlelo lolu lwamagqwetha alwela isiphepheli.
Abantu bakithi basazithola basesimeni ezinzima kakhulu ngoba phela iziphathimandla zala eMzansi nazo ngathi azibaphathi kahle uma kufika kuloku ku-apply. Kanti ke kumele aba-applyelayo ama-asylum banikeze ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Omunye wenkokheli zenhlanganiso ye-African Diaspora Forum odabuka e-DRC, uMnumzana CAG Lwamba Lwahimba, uthi linyathelo elihle leli ngoba abaningi abafuna ukuphephela baqeda amalanga namaviki abanye iminyaka besiyafola emizileni emide, abanye belala khona kodwa bengalitholi usizo. Izimiso zenhlanganiso yezizwe zomhlaba ze-United Nations Convention azivumeli ukubotshwa lokubuyiselwa emuva kwesiphepheli emazweni ezibaleke kuwo. lokhu ufaka impilo zabo engozini. Ugatsha lwendaba zasekhaya sewukanengi lusethesa iningi labantu abadinga ubuphepheli. Umlando wokusebenzisa lohlelo ukuzitholela amaphepha okuhlala kule South Africa hathi ngoba impilo zabo sengozini emazweni abo. Lolu gatsha luke lwazama ukufaka umthetho ozakwenza kube lula ukubopha iziphepheli esezihluleka ukuvuselela amaphemithi azo okwenyanga egcweleyo. Kodwa lomthetho wamiswa umthethwandaba ngoba inhlanganiso zomphakathi seziwuphikisile. Mele Sulu 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulomntwana oleminyaka eyisithiyagalolunye obulewe yinja yohlobo lwepitbull eWhitecliff eHarare ngomgqibelo ngeviki edluleyo. Kuthi ngomvulo unogada oleminyaka yokuzalwa efika phose yamathumi ayisikhombisa 68 laye ulunywe yinja yohlobo olufanayo lwepitbull wafa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amazwe azanxuswa ukuzohlola uphetho yilawo ayake enxuse eleZimbabwe ukuthi liyehlola uphetho emazweni abo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zanibonani bantu bagijile njani ngezindawo ngezindawo. Siyabona okwenzakala elizweni kodwa okwenzakala elizweni lakithi kuzisusize kakhulu. Ma ungabusizwa uMnangagwa igolide leli alifutshayo etshontshela abayanga abantu abahluphekayo uthi uyafika elizweni lakithi uthole umgwaqo agodigodi esibhedlela kulamithi kodwa uzwe imali etshontshwa nguMnangagwa igolide elitshontshwa nguMnangagwa ayizusa ubuhlungu lentulo and lihlazo cabange emphakathini ngihlazo kakhulu ukuthi uzothostela ukuba ngupresidenti kuze kube nini ngoba umuntu lo esihlalweni laphana uhlalele ukutshontsha lapha ilizwe lakhipha ingcono lingabi lopresidenti ngoba vele lingela president. President vele kalila lo ngeke ukuthi president isitela lesi kambe umuntu uthinteka ekubini bonke obezakalelizweni kubanje inkunzi uMnangagwa uyathinteka ekubulaweni kwabantu uMnangagwa uyathinteka ekutshontsheni igolide uMnangagwa uyathinteka ukuyabheka imigwaqo efile imigwaqo ebolile kodwa uyatshontsha imali kanikeza bantu abaselizweni ogawule basiqambela amanga betshontsha inkomo zethu waye lingasingalungisi ilizwe madoda. Wonke umuntu osebenza elizweni ilizwe kalilungeli bani? Ilizwe lilungele umuntu wonke ZANU-PF, MRP, CC ilizwe lilungele wonke umntwana weZimbabwe. Kuza kuthiwa ma itshontshe igolide itshontshe igolide eyi-1 kanti ke zibantu imali kodwa uthi ZANU-PF, ZANU-PF waye ungafisa ukuthi usebenze uhole imali ulale ukuthi onguyesu nokuthi lokhu uyahlala kuphela uvuka ucabanga indlala khona uzothembela ekuholeni kuphela uhlala uholiswa nsuku zonke impilo yakho yothembela ekuholeni
weZimbabwe njani weZimbabwe kona nisijikelele iZimbabwe yonke lalelani ngithi engiyitho nje sibili westudio 7 ngiyalibengelela ngithi asilimukeni sonkeni 2017 kwabhekwa izimota zayenza imihlolo abantu wafele ezimoteni wawungumlotha mvani kwalokho upresident wawile manje ngatesa abantwana besikolo abantu wethu silwela bona kuthi wafo wasenezitayela zokubulalana njani umthutho kahulumende wona lokuthi awini lilimuke vulanini amehlo vulalamehlo abadala mina ngapha eZimbabwe asoze ngilitshele ukuthi nginga bangangithatha wanguhulu zezane iyabulala yimthuso kahulumende lokuthi awini abantu bathi kade kukhula babonke wasehlamukela kanjani wadala limukani cabangani lina wadala wakhulayo kudala amapostoli wathi wayathandaza ijohani masowe yawo leyo yikuwathatha amandla waze waphiwa izimoto alikuboni kuna kuthi umthuso kwakuthi wawini limukani masinya la epresident limuka nakho abantu wayabulawa abantwana walwela ukuthi lawo wahlale kathi napo wayagwazana wodwa wakuwakubonanga umthuso
sebenyalelela lonke Diamond Sika zonke nitholakala endlombe sile sikhalazo lapha bakithi ngupresident wethu loku hhayi ilizwe selithengithengisiwe ilizwe lonke lilibona linje imbabu yethu upresident nxa sithi president kabe ngowabantu njalo upresident kakhokheli ilizwe angazi athathe ilizwe aliyena umuzi wakhe ayisikho konoke siyabe sikukhangithini losbright ngikhuluma kunje so 2008 ilizwe leli laze lithethwe zishiye ngenxa yakhonoko lokho esikuwe khathesi lizaphi phinda futhi lithathe opposition. Siku Zanu PF sikhona apho sikhucina swake bhora ekusini. Eh lapha izinto ziyaphambaniseka sikhathi sonke seriskhaya. Khangelani uright kathi sesivotele iprimary le sesivotele ama members parliament amacha azancikiswa lapha. Namhlanje sokuthi khona rerun. Andile yayibona indaba. Ukuchengezela ukuthi abantu laba sebethathile izwi belithinye labo. Hayi izwi kai. Right khangela uchibengwa la ukuthi udivabe la ngubhari la konapha kuphathi. Sasikhangela into zafaka la ama CV konapha ncintize lo president. Lo sesikhiphe upresident lokho sifakile. Kodwa la iphonga kuba ngubhari nje konaphana. Sazikuthi koni yabecabanga. Please ilizwe lengela abantu. Abantu laba siyenze ekhanyayo kuleli lizwe liziqhubeka.
Video 7 sadibona traditional nje ayithi nasikhona siyaphilandela bonda kwaweza so nanama selala street bakela njoba kunjani akumyako akusindisi mnandi uthi ngabantu bazenze ukuthi bona basemusweni kodwa betshontsha izimali zona ezabathengela ngazo abantu izimoto uzokuthaba ezimbini azithenga imota abantu abanye babanye bathenga izimoto ukuhambe wabuthengele amachechi izimoto kanti bona bakwazi ukuthi banezimali zethu manje hayi into enje selathi ke sihlale phansi bona lo ndoda lo kaphume sikaphume uyawehlulekile kaphume kutsotsi bonke abezayo lobo hayi akusindisi mnandi sina sicela ukubana siye ephume ephume phume impela ephume ake akungomunye kufuna ukuthi akhiphe njengalokhu akwenza umgadi sonke enye isimene nithezo sike sikhipheke lokhu ngoba ingqondo yakhe isebenza ukuthi uthi wayekhipha umgabe esenzela khona ukuthi ejele etshontshe kahle uthithi umgabe ayengavuka umtethi wabo ugabe uyamdisturba ekwaye menza njalo yonkethenga amasotha ukuthi uyekhipha ugabe sazihloni abanye abantu kunabantu abakhuluma izinto ezingasebenziyo umuntu naye ekhuluma fante efake ingqondo ekhanda ekhaya eyazi into ayikhulumayo kulabanye abakhuluma hayilunganga kwathini bathi ala structure yenu le structure singaphe sakhe structure ekhuluma into ezingekho ezamanga ethi structure triple C yakwazi kwenza lo nyaka siyawina sethi noma kanjani siyawina noma kutheni hayi inkomo ingazali umuntu siyane siyawina mpela straight okumhlophe futhi okhuluma yakhulume ozondayo zonda thank you ngiyabonga ngiyabonga sithu seven ngiyabonga nkomo ngiyabonga jonga ngiyabonga ngiyabonga wandi thank you yakubonile mavla
linjani basakazi labalaleli mbingelele umthakazi wonke laphana jikelele ngilombuzo omncane kakhulu kwebandla lakithi elikhulu ibandla okuyilo elaletha inkululeko eZimbabwe ibandla lezaphu umbuzo wami utse kuthini ubaba usibangilizwe lenkokheli zakhe bakhampena njani ngokubana bathi balwela inationalism kodwa sibabona begijima bekuregion yasemathebeleland sibabona begijima bephilela emiglensi ubaba usibangilizwe angaze ngizwe kuthiwa ubaba usibangilizwe kade ehlanyela iinkokheli zakhe emkare kade ehlanyela iinkokheli zakhe khonale kobothiwo sibabona begijima bekudoda bekuregion yasemathebeleland same thing into ezwa i-MRP kodwa amashona uchansa lo mnankagwa sibabona begijima all over sibona begijima lonke ilizwe ngokubana balwela inationalism babonakala ukuthi bayenzani uchansa simbone egijima efika kobulufane efika kobotsholotsho efika kobobulawayo umnankagwa laye sibona same thing begijima ilizwe lonke babonakala ukuthi balwela inationalism kodwa sokusiba yisimanga kini kwebandla elikhulu okuyilo elaletha inkululeko sibona ligijima liphelela emiglensi ligijima lisima ngeregion yasemathebeleland ngiyabonga basakazi ngokuhlala nase-South Africa igama ngubheka impilo nyathi
ngibingelele enkundleni ningabe linjani lonke basakazi hayi thina siphilile sikhala nje ngondoda lo we-EFF waseZimbabwe okuthiwa ngu-Innocent Bani lalo okuthiwa ngu-Aston wathi sibanda lo hayi laba bantu ngempela kwenziwa yini ukuthi uthi uliqembu eliphikisayo kodwa ulwe lelinye iqembu eliphikisayo kambe lo ndoda lo okuthiwa ngu-Innocent okuthiwa ngulo u-Aston Sibanda kambe ninguquko kayifuni yini ujabuliswa yini bajabuliswa yini lo Innocent Ndibani ilizwe imali nje ngoba bazwakala inkulumo yabo yonke abayikhulumayo abafuni kuzwa ngenguquko eZimbabwe bafuna kuhlale kuyilokho kuyikho khona ngoba bona bayabenefit bona izizwe zabo zigcwele ngoba empeleni uma kungalanto oyitholayo lawe kufanele inkulumo yakho ibe inkulumo edinga inguquko kodwa uma ubamamele bekhuluma hayibo hayibo madoda hayi kathi linjani lina madoda
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence uthi ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe phezu kwecala lokufumbathisa usisi okuthiwa waya la emacansini yikuhlukuluza uTrump. UPence utshele umsakazo we-CNN ngolwesihlanu ukuthi kamukeli ukubotshwa kukaTrump lanxa engavumelani lakwenzayo ngozibandlela nyakenye lapho abalandeli bakhe abaze bangene ngamandla esigodlweni seCapitol Hill. UPence ngomunye walabo abathi labo bafuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa Pence wayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo-Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi u-Pence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kupositioni ecompromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili sechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile uTrump.
Yena uPence ubone ngaba la mathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Ngombono wami mbonakani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonakani ule-chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka uTrump ku-review mirror, sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kabe ngu-Biden webe phendula kumbe kuzaba leli tikiti elehlukeneyo. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama-Republican i-better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe ukuthi isimhlamukele yabangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu. inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla lezanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokhu okuvezwe ngumfanekiso we-Al Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngu-Chris Gande. Silazo njalo lamhlanje ezinye indaba ngo-7 ntambama.